abantu ababhalayo ababhala amanga. Into le Zimbabwe into eyazakalayo ukuthi abantu eZimbabwe as government besay ayizimiselanga and ayilalutho in terms of ukulwa lomkhuhlano nalo weibhola. Ngizakunika example. 2 weeks ago kulomhlangano we-IPEC, that's Insurance and Pension Commission efforts, and they were expecting abantu at least up to about 800. Unfortunately, because ababhalayo they are babhala iqiniso ukuthi ihulumende ayizimiselanga. So vale information, vale intelligence information in terms of ukuthi kungakubamba kwinto lokho, because ilizwe alilalutho, alilalwazi, alila personnel, alila maphilisi, alilani. So why would umuntu risk ilife yakhe?
Sibuye kuwe mnumzana Mabhena, uthini wena ngalokho okukhulunywayo, wena ngokhona ngapho efollows ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kungakuhamba njani ngodaba lweibhola lo?
Lancanga umkhuhlane weibhola sikuzwa kukhunya ngawo ukuthi ungakafiki kwele follows. Ngiyasekelwa bomoya uchoyo ukuthi athiye na lancanga ungabakhona wayiqhamuka ambona ukuthi khona indlela ihulumende yethu engenelisa ngayo ukuthi umkhuhlane iwubambe. Njalo abantu bamaphepha ngobona sebebhala babhala izinto ezizo ezikhona eziyiqiniso. Hlupho esilalo ukuthi uhulumende wethu lapho okukhulula khona iqiniso ngaye uyavika but evika into esekuvikeni. Kukanti ifosi uhlupho osuka libe khona ukuthi kukhanya izimota zonke zihambayo ezingala ama-truck la athwala avele ekhonke avela ngathi ngapha kulebosona siyavalwa ukuthi ahambe khona asengena ngapha efollows ongadala ukuthi ngesinye isikhathi nje abantu belibele kutholakala umsebenzi osusakhona ngoba ifollows ikhanya iyamukela yonke i-business ekuyayo ngoba ngabantu esiphakathi kohlupho elizweni leZimbabwe. So hayi emsekela umoya ngokutshoyo ukuthi ihulumende hayi ngazake ngiyenelise umoya elizwe esiyiwo khathesi ngazake nelise umkhuhlane lona waqhamuka iwuvikele.
Dokotela Moyo, ngokubona kwakho singathini ngokwesabela khona lokhu ukuthi eDRC uke kwatholakala umuntu la umkhuhlane lo, singabona ubuya yini ulethwa ngamagonyeti ona la?
Ipossibility yamagonyeti hayi angiyiboni ikhona, but ifiye ekhona ngeyokuthi kungahle kubambe akula action akula lutho, but fearing in for fear, I mean we are afraid of the fear, not necessarily ukuthi igonyeti can bring umkhuhlane ona lo, because ungawukangela umkhuhlane ona lo ubuya nge-handshake, i-hand contact in majority of it. So angiboni kukhona, but abantu bayesaba nje ukuthi ungahle ukungene. Ngizakunika umfanekiso 5 or 6 years ago, saba le-cholera. The least umkhuhlane othi ungabulala umuntu, but eZimbabwe bafa abantu. I-simple cholera engafuni even i-pills, efuna nje i-rehydration yomzimba, ukubisela nje ama-fluid emzimbeni. So umhlaba uyakwazi, balayo information based on that intelligence ukuthi nga uhluleka, kufanana lokuthi usabe igundwane. So ungabona isilwane ke uzazivika njani? Ngiyashabona. Because i-cholera you can manage it in kaya by rehydrating your patient, but eZimbabwe abantu bafa. So ngiyabuyela futhi ngisithi hayi laba ababhala khona babhala iqiniso sibili, but i-government iyabe ifuna ukudefenda khonoko. Even ungakhuluma ngenye into ukuthi akula mgwaba, they will still defend ukuthi no, umgwaba ukhona, lala emgwabweni ubone ukuthi imoto ayikunyatheli.
Mnumzana Mabhena, nxa wena ukhangele okwakathesi ikhona ngapho efollows kakhulu emahoteleni, kukhona yini okutshengisayo ukuthi kulokwesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaba ukhona elizweni?
Hayi, nothi ikakhulukazi ngoba ngiyaxoxisana labantu kakhulu abasebenza ku-tourism, abade bengakabi yethu ikakhulu ngawo. Lancanga ama-volumes abantu nje abakhona vele ku-business ngalezi nyanga vele kakhulu ku-tourism iminyaka yonke kuyabe kuvele kwehlile kuphansi. So ngobulutshwane babamathorisi akhona asibone ukuthi babe kudebangelwa ukuthi kulokwesaba wethu ukuthi umkhuhlane uzukhona. Vele nje normally ama-volumes ayehla ngenyanga zona lezi iminyaka yonke nazi ukhangela ku-tourism. Ama-hotels vele i-capacity yabo kathesi hayi vele kulo kuphansi kakhulu, vela u-business izinto zonke efo zehlile sibi kakhulu.